sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelange njabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngomvulo omhla ka 12 Nhlolanja 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Makuna wakuthethwe imota ezingu 50 zayimpawundwa ongacabange ezinhlanu zangkona uma singacabanga ukuthi at least besingaba yizinye ezalala zenza amacala azisekho kuleyo ndawo.
Amapholisa kobulawayo lamuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abavungafunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50.
Abuyakunesiqiniseko ukuthi abantu bayathiswa kumbe abathiswa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abeleyaseyinizi indawo leyi-repetiment ayethi ukuthi angakhula kumele ayewakhe aphume ekhaya so abantu beinyongethi ngoti bathiwe izindawo so abantu bagcinabe zisathi ngesiphume sekwakho umntwana angakhula yesayo kuhlahla.
Izakhamizi ezingama-200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisethiswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangafunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Esikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uthi inyathelo leli liza kwehlisa izehlakalo zokwephula kwemithetho edolobheni lakobulawayo ngoba iningi lazo lisenziwa ngabatshayeli laba abazakala ngokuthi ngabemshikashika. Mnumzana Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basanda kubopha abantu abathathu abantshontshe inkomo besebenzisa imshikashika le ukuthwala inyama yazo.
Siyahlala senza nje ama-operations athatha 5 days, 3 days ngoba injongo yamapholisa ngeyokuthi i-city center ingabi le-congestion. Imota lezi yathola zimile esenta yemigwaqo azidingi lama-parking azidingini. So ma ngingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zenezimoto ezihambahamba e-city ngama-honda fit ntambama uyathola zibaleka sezigquma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo ekunya kunywa amapisi. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo lokhu sibambe abantu abathathu omnyule 61 years omnyule 52 omnyule 21 begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezi sidimishikashika zile misebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela okwenziwe lamhla ukuza nciphisa izehlakalo zobusela.
Yeah, kambe makungaba kuthethwe imota ezingu 50 zayimpawundwa ongacabange ezinhlanu zangkona uma singacabanga ukuthi at least besingaba yizinye ezalala zenza amacala azisekho kuleyo ndawo lakho kulakho ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu yikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala. Only if kule change of mindset ebantwini bakithi bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza kodwa bakhangeleli ukuthi lakho kuyenza ukuthi baphephe ngoba silabo mama abaningi asebadlengulwayo yizo zona lezi mota futhi abanye sebathathelwa izimali yizo zona lezi mota. Uthole ukuthi ezinye zakhona ama-number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kakuhlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkani ayikusindawo asisebenze ndawonye lamapholisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni and kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlali wakobulawayo ungena e-city center uyithole nje indawo yokuphaka imota kungela mota kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule ujulule emgwaqweni uhambe kuhle ungala moto ezimile isenta emgwaqo ezinye ziyalayitsha omnye ubuye wayicitha imota isenta emgwaqo sokungazathi njeindawo njengalamthetho kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka kuhle maye labantu abagcina umthetho abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examen e-VID engavele athole nje isitikitana esiyimvumo yokuthi atshayele imota kusenza umathanda sekubeka kajani hayo ikodi vele kabasayibambi bayakhatha amakhona bayangena ama-road robot bayaphaka isenta yonke into nje ebebeyivika bese-VID yiyo abasebeyenza kodwa abantu asibaleni amabhuku siwazini umthetho sisebenzeleni kuhle lamapholisa konke kuzasilungela nyabonga
Lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswe amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Bezikhululwe okwesikhatshana lidale likamantshi. Izakhamizi lezi ngabantwana abalabazali abangeniswa ngohulumende kuleyo ndawo ngomnyaka ka-1982. Badonselwa ihlahla ngoyise. Omunye wabo umnumzana Dennis Moyo uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Akuyakwinesiqiniseko ukuthi abantu bayakhitshwa kumbe kabakhitshwa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abebeyakhe izindawo lebeyi-resettlement ayikho umuntu angakhula kumele ayewakhe aphume ekhaya so abantu belong waiting for ukuthi bathole izindawo so abantu bagcina-ke decide ngothi iphume sekwakho umntwana angakhula uyethayela ihlahla nami ngomunye wabo abaphumayo ekhaya njengabonabo ngikhuluma nje
lawo ngomunye wababotshwayo yini kumbe kuhamba njani
mina futhi unfortunately bengekho bengisemzingwane lapho ngisebenzela khona njengamanje
so singathi bathini bathi libotshelwani manje
kuthiwa abantu bahleli ngokungekho emthethweni so kumele abantu umuntu abuye ayihlala endlini lapho aphuma khona sibaeta singufakise ekhaya vele kangivumi angivumi kumele indodaiye wakhoa umuntu lapha ayehlalela
singathi libangaki elibhekane lakhonokho
Pho
baza kuya ngapha abantu bonke la? Pho liza kwenzani?
Thina sizifele ukuthi bonke abazakutho nxa benendawo lapha abayaziwo nabazafisa kuyo sizoya khona ngoba ningakwazi ukuthi umhlaba uyazalwa yini umhlaba uyakhula umhlaba uma unjalo and siyawathi i-resettlement aku-tribal trafficking akula mafufu abantu and laba abadala abathiwa abathiya abayi-100 bakhuluma ukuthi nabo lawa ngamafufu ethu amafufu ethu khona ku-resettlement so masisusuka thina siyawakha laphana abeleleuleresettlementdala
Beseliyakhe kanganani imizi yenu khonapho?
Besesakhe kakhulu kakhulu. Ngathi ilist oyakhile laphana umuzi wathi uyawepa o-2000.
Manje imali lizayiphiwa nxa sekudilizwa khonokho?
Angiboni isimo sakhulumendeaile imali abantu abangayiphiwa.
Bakhululwe kumbe lokhu bebotshiwe?
Bakhululwe imelele yokuthi bayingena ekhot mhlaka 23.
Icala bayethesa ukuthi benzani?
Khonapho icalelwele kuthiwa ukwakhwa ungaphandle komthetho.
Bangaki bonke abathathwayo?
Ngangikhangela kumele baye ekhot mhlaka bangaba kuma-200 and something. Ngokuzwa kwami nje bemfonela ikosiqeqa.
Sebetshisile yini imizi yeni kumbe bayitshisanga?
Hayi, ngizwa kwamanje ayikatshiswa ngoba watulumele yona i-rolling ezomkhona mhlaka 23.
Lo ngumnumzana Dennis Moyo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyandeni eGwanda North. Amagqwetha kamnumzana Job Sikhala owatholakala elecala lokuloba amanga enkundleni yeFacebook asecele umthethwandaba ukuba uqale udinge ulwazi edalele High Court ngecala leli ngoba isiqa somthetho osetshenziswa ngabachuchisi siphambana lesisekelo sombuso welizwe. Kodwa abachuchisi bona bathi kumele ajeziswe ngakwenzayo, kubika umlondolozi Ndlovu. Yeah.
bekugcwele abantu emthethwandaba weRoot and Row eHarare behlabela besekela uSikhala bethi ukumele amacala akhe wonke awetheswayo alahlelwe khatshana. Abatshutshisi bakarhulumente bebeqonqosela ukuba umthethwandaba wethule isigwebo esilukhuni besithi indlela aluba ngayo enkundleni yeFacebook yangcolisa isithunzi selizwe. Kodwa amagqwetha kaSikhala athi kwephulwa isisekelo sombuso welizwe okwenziwa ngabatshutshisi. USikhala obesehlale umnyaka lengxenye esentolongweni utholakale lecala lokuloba amanga esithi kulomntwana owabulawa ngamapholisa ezemhlane kanina usanda kugwetshwa iminyaka emibili ebekwe eceleni kulandela ukutholakala kwakhe elecala lokutshotshozela uDlakela. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana Anes Chirenje utshele umthethwandaba ukuba uSikhala kumele agwetshwe okuqinile ukuze uZulu afunde ukungaqamba amanga esebenzisa inkundla zokuxhumana. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo ufungiwe mbaphansi esithi umthetho uSikhala atholakala elicala ngawo uphambana lesisekelo sombuso welizwe. Unkomo unikeze inkantolo umzekeliso wesinqumo esethulwa lidale le-High Court ngesikhathi likhulula intatheli izindaba uWopho Jingono. Idale lathi isigaba 31 loba ukuthi u-Section 31 subsection 1 paragraph A somthetho we-Criminal Law Codification Reform Act asikho emthethweni. Unkomo ukhuthaze uMantshi uFerris Chakanyuka ukuthi athole amacebo e-High Court engakagwebi uSikhala.
We are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mr. Skala was charged, prosecuted and convicted under a non-existent law.
Sichilo ukuba watholakala elecala elingekhoyo, wabotshwa, wathoniswa, watholakala elecala elingekhoyo emthethweni.
Igqwetha elibona ngamalungelo oluntu umnumzana Gula kwaShezulu uthi vele akukhanyi ukuthi uSikhala wephula mthetho bani.
UJob Sikhala angabuyela ejele ngenxa yokuthi iZanu PF iyambona uJob Sikhala ukuthi unamandla ukuthi angakokhela i-political party or angakokhela i-demonstration or any into iyenza nezinto zembusazwe.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Libert Ncube uthi okwamanje uSikhala akalanyathelo angalithatha engakagwetshwa.
USikhala akamelele ilanga lakhe aphiwe isigwebo. Nxa udaba lwakhe lusasekhona kumele ayeda le-High Court esegwetshiwe hashi kathesi.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine mhlaka 15 Nhlolanja lapho uMantshi akhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kudaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela kuqhubeka kusiba nzima kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele Botswana, ikakhulu lezo ezingela maphepha okuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe. Noma nje uhulumende esithi abagulayo loba abalimeleyo kumele baphathiswe kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ilizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Abanye beZimbabwe bakhala ngokungatholi usizo olupheleleyo uma beludinga isibhedlela zakwele Botswana besithi izisebenzi emtholampilo zilobandlululo kwesinye isikhathi. Esibhedlela esikhulu se-Princess Marina seHebron abanye bathi babhekana lobunzima ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ikakhulu uma bengela maphepha okuba selizweni. Ensukwini ezisanda kwedlula kulomunye ujaha odabuka eBinga otshaywe yimota waphuza ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yesimo sakhe samaphepha. Ugcine ebhubha esibhedlela seMarina ngempela viki. Izihlobo zibikwa zisithi azila mali yokuthwala isidumbu ukuthi siyobekwa eZimbabwe. Omunye weZimbabwe umnumzana Abraham Komo uthi usebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa okungahambanga kahle khona esibhedlela sePrincess Marina. Abemuli bathi uNkomo usekhitshiwe noma nje elokhu esebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa esiswini. Unkosazana Sibongile Ncebe onguye ugcine uNkomo uchaza ngesimo sakhe.
First day abamathenda, second day abamathendanga, kwathi ngelanga lesi-3 bangikhona bemathenda bengitshela ukuthi appendix bamenzisa ama-x-ray lesikhani.
Uthi ngemva kokuhlinza okwasuka kwahamba nxele ukuthunga sokuqhaqekile.
Bathe bem-operatile kwahlala kwathi sokusiya kubo 28 2007-2008 kona po i-operation leni yabi wonakalela ngaphakathi yabi siyaqhaqheka babe besinxa ngathi singisiyababa ukuthi nje i-operation le isinje kwenziwa njani babe besithi ayisathungeki sokuyanida ukuthi kubhandishwe kuze kube right. Then kwathi izolo babe besiyamkhipha babe sithi ngibuyela endlini manje ngila endlini and we need to wait ngimhambise daily esibhedlele siyageziswa isilonda leso.
Uncebe uthi usethwele nzima ngoba engasebenzi kodwa kumele adingele isigulane amaphilisi njalo ayisibhedlela nsuku zonke. Lanxa angaze aye ekhaya uthi akabone ezathola uncedo olungcono njengoba lesibhedlela seZimbabwe lazo zivele zingela ncedo. Okunhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana umzana Sifas Chuma uthi kukhanya kusiba lobandlululo kwezempila kahle.
Indaba lezi ziyahlupha kakhulu ngoba kathesi kunje enalumfana otshaywe imota webhinga uyathola ukuthi lo muntu omtshayileyo akulalutho vele oluzenzakala kuye ngoba utsha umuntu okuza kuyahlupha khona lokho njalo uhlupho olunye yikhona lokho ukuthi abantu abangabokuza yithi kuphela beZimbabwe phandle kwamazwe.
Uchuma uqhubeke esithi sokuyisikhathi ukuthi ofisi yomeli weZimbabwe ibone ukuthi yakhulumela ikakhulu abangalamaphepha phezu kwendaba zempila kahle.
Umthetho uthi wonke umuntu ogulayo kumele ayelatshwe eBotswana. Kuhle lokhwana kodwa okwenzakalayo nxa umuntu esethe wagula khona practically akusiko lokho okuphezulu emthethweni. Okwesibili ngibone ngathi embassy yethu eseBotswana kuyamele ikhangelisise indaba zona lezi ezama illegal immigrants incitsana leBotswana ukuthi abanye abantu uyathola ukuthi umuntu wenkosi uyasebenza uyakho ngobhilidi kwehlulani kanti uthi ancediswa pure permit kwenza abantu bangaba documented abantu bayasebenza bekhululekile benelise lokuziphathisa nxa begula kumbe bathatha medical aid.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi ivame ukuthola imbiko yokuhlukuluzwa kwabanye ikakhulu abanye lamaphepha njalo yenza konke okusemandleni ukuthi ikhulumisane leziphathamandla zikahulumende weBotswana. Omele iofisi yeZimbabwe eseHabroni umnumzana Henry Mukono weShuro uthi wonke umuntu noma yila maphepha kumbe la maphepha ulelungelo lokuthola usizo lokwelatshwa.
But you may realize that a number of the others, there are a number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungena maphepha awusela lungilo.
eZimbabwe leBotswana asanda uqhuba umhlangano wesine weBinational Commission lapho kuthintwe indaba esijeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba emaphethelweni alomhlangano, uMongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthe ukungena kwabantu besebenzisa isithupha hashi ingwalo zamapassport kuzaphathisa uqeda indubo ezibhekane labahlala elizweni ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Ingcwethi zezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa udlalisa imali ngokuya emihlanganweni engalethi inguquko elizweni. Nomzana Mnangagwa useDubai lapha azangena umhlangano wamalanga amathathu oWorld Government Summit, umhlangano lo ongenwa ngabakhokheli bamazwe angamathumi amabili namahlanu 25 lenhlanganiso ezijiyeneyo uhlose ukuthuthukisa ubukhokheli bakusasa. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lolandela ezombusazwe owake waba ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Iyananzela ukuthi umhlangano ibamenye ethatha indawo bese sinanzela ukuthi lakunye ilizwe leZimbabwe owethu uMongameli uMnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano. Imihlangano ethu eminingi kangako kodwa singananzeleli. Xa sebehambe kuleyo mhlangano asinaze sibone untshintsho olukhanyayo eZimbabwe ngoba ngasifa ngotshintsho sikhuluma ngokuthi lapha sivusele zomnetho welithi sesithoni lapha sisithe ngxenye imhlangano enjengale bekhala lenxa yokungavela khona ngale kube sekule mpumela ukuthi sesithola abantu abangabuya lezo kuphelela umnotho welizwe ngokuyinvesta eZimbabwe. Kodwa khonoko acaze sikubone nanxanje kuba yimhlangano enjalo abantu abaningi eZimbabwe kathe sesinathi upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yeZimbabwe ethi yakhonayo. But eqinisweni ukuthi kuvuselele ezomnotho welizwe, kuvusele impilo zabantu, ukulungiswa kuku-improva kwe-service delivery, ukulungiswa kwemigwaqo ngoba kubona imigwaqo efile, ukuthi izibhedlela zibe nemithi, ukuthi izikolo zibe nezikolo zabantu abangabuya phakathi kwesihlahla sikubone kwekhona. Ezinye indlela abantu bezimali bazithe ukuthi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esiwa ukuthi kudliwe imali kodwa kungela mpumelo ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana na leZimbabwe?
Ye, eqinisweni into esibesilala eZimbabwe ukuthi ngakhuthwa ngohulumende wakusasa. Siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi isikangako ngoba siloko sithethe ilizwe siyakwazi ohulumende obekhona eZimbabwe sibe ngohulumende oyedwa weZANU-PF. Ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ungathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo eZimbabwe akutshengisi uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye uhulumende abangangena abangasibozantiwa. So ngokunjalo sokuthiwa nokwenziwa kokuthi engxenye le samite ekhaya libana ilungisele lo hulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isithiyona bathi teach an old dog new tricks.
Sizwe umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisana.
Le inkulumo enhle ledwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe sizi-improve thina ngoba ngakhayela ngasikhuma nge-Afrika sikhuluma ngeZimbabwe silezi ezingeyama-minerals esilawo ezenzele ezenziwa phansi eziletha imali eningi ukuthi vele ilizwe singazivela kube khona into ehluphayo ukuthi into zokalezi ezithethwa phansi amazwe singajiphe eZimbabwe lapha zidliwa abantu abalutshwana kulo bugwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto ezivela siyakhu bulathe sokuthi okwenzakala ngale manikaleni endaba yamadamu kule mali ka 16 billion eyanyamalalayo lo ngakumongameli lo osiyaye umoya umgazi wavuma ukuthi imali endala inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo so samuntu amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibone eZimbabwe abantu belobugovu abanabo asibone kungenzakala khonokho ngoba lokho esiza kuthola khona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki eZANU-PF yibo abadla bodwa bengayimprove impilo zabanye abantu.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandele zombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association exoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Namhlanje ugatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba kuhlangothi lweGlobal Engagement Center lwethule umbiko oveza ukwethulwa kwemibiko yamanga ngokuphathelane lohlelo oluqhutshwa ngeleRussia emazweni awezekazi leAfrika leAfrican Initiative lokusabalalisa ulwazi lwamanga ngamazwe aweEurope leleMelika. Lolu hlelo lobikwa luqhatsha intatheli izindaba zase-Afrika eziloba ebulenjini ama-bloggers lozulu jikelele ukusabalalisa lawo manga agcona amazwe athi iMelika le-Europe. Kweziphathelane leMelika owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla lapho amagqwetha akhe labachutshisa kade bevezelana okuza kwethula emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokugcina ingwalo zikahulumende eziyimfihlo emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lohlala eMelika umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe.
Ngikuzwa ngale bathi I think mina angiboni ukuthi Supreme Court ingathi upresident akumelanga athoniswe.
Ukutsho ngaliphi?
I-constitution I think it no one is above the law. So angazi ukuthi babesebeyi-interpreta ngayiphi indlela i-separate upresident.
Kodwa nangumbono wakho ubona ngani bangagcina besithi hayi upresident kumele avikelwe ngoba ngesikhathi leso uyabe sehofisini sengenza kufunayo. Kodwa ke phela sike siyeza umthetho ndabo sithi kaba upresident ngathi opposition ibulawe.
Yeah, I think ama-argument anjalo aqakathekile ngoba then where do you draw the line? Kumele kube le line phela ukuthi hayi upresident okuthize angeke akwenze angathoniswa. So I think sokuzoya case by case ukuthi icala litheswayo yiliphi and njalo immunity yakhona iphelela iqala kuphephelele kuphi.
Ye, kodwa ke ubona ngazani sibili bangamgweba gacine valelwa kumbe nxa engavalelwanga bacine ngena futhi kupresidential election yangkhona le?
Well, there is a very high possibility ukuthi bangamthola elecala agwetshwe. Lokho layo uyakwazi. That's why noma icampaigner uyambuza itshela abantu bakho ukuthi la njalo nama-survey abawenzayo bekuza abantu bakho ukuthi noma angavalelwa ayejeli zomvotela na. Ngoba abathi constitution ayimalisi umuntu noma esejeli ukuthi acontest ukuba ngupresident. So mina ukubona kwami kungenzeka ukuthi agwetshwe avalelwe sibili but still abe khona kwi-ballot.
Kuyasebenza kolokho?
Well, kuma-Republicans kungasebenza ngoba babezitshela ukuthi angawina uzozinika ipardon aphume.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wathi siphe ithuba linabalaleli beStudio 7 lisipha imibono yenu.
Salibonani, salibonani Studio umuhle, Studio 7 umuhle, siyalibonga ngendaba zenu ezimnandi elisinika zona livula labantu abangaziyo ukuthi eZimbabwe umnanga kwenzani ebantwini. Ngicela ukubingelela abantu, ngibingelela imuli yami esemandawo kublock O, umandawo A unashinga unkosikazi wami labantu abamoshinga uPatience Moyo, Anele Moyo, Diana Moyo, Sean Moyo, Precious Moyo, Patience Moyo, inkingi Limani badwa bami izulu njengoba selibuyile. Ngiyalibonga kakhulu kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Ngithi kuStudio 7 ngibonge kakhulu kakhulu kumsebenzi elisinika wona. Ngixwayise njalo kumaphoyisa eZimbabwe, hhayi amaphoyisa eZimbabwe ngelani ukungena kupolitiki, liyayangisa. Ingaboba yimidlwane ethi noma umuntu lo muntu ofika ekhaya ethwele ukudla uyamkhoda, hhayi ikelani kuba ngemidlwane. Alikeli kusebenza umsebenzi wenu uqotho. Indaba yegugrawundi kakhulukhuzinduna siyalicela phumani endabeni yegugrawundi lidingani lizinduna. Yikho lalikuphela izimoto ukuthi livalwe, yini eliyayikhuluma? Kanti lalingaphi izinduna lazo zazingaphi zaziziyekele ukukhuza ngesikhathi zokubulala abantu? Yekelani ukuba abathengisa izinduna zeZimbabwe, hhayi kuyayangisa lokho olukwenzayo. Zathi aselihloniphi, zabulawela lina selifuna ukugxumba, ligxumba lake lakubona ngaphi kulobu kuthoniswa kunjalo.
Linjani basakaza kwestudio 7 ukhuluma lo Sithandazile Ndlovu. Ngiyenza i-audio lami ngilana e-South Africa First Lawyers. Ngithanda ukubingelela laba abalandelayo lapha eJohannesburg. Ngibingelela ibandla engena kulo the Followers Church of Christ under umfundisi uMbatha. Ngisuke lapho ngibingelele uKhalpani Chuma umntakadade wethu kanye loRo uDali. Ngisuke lapho ngibingelele uThembi Nkomo lo Baby Sikhosana lo Ntethelelo Sikhosana lo Busi Mthethwa lo Nana Mthethwa lo Toso Mthethwa. Ngiphume kwele South Africa ngiye eWobulawayo ngibingelele uChris Owen Ncube. Ngisuke lapho ngiye Cholocho ezweni eCapital City eJwane. Ngithi njani sikhangezile Dube dade wethu lengane yami uHarmony. Ngithi khona lapho ngibingeliza khamizi zonke zaseMcetshwa. Ngithi njani zihlobo zami, umnyaka omutsha mina ngawuboni kahle awukangicacile ngempela ukuthi uhamba njani, kodwa sibonga umusa ukuthi bana siyaphila. Ngibonge Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa kobulawayo namuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lama-Honda Fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North ngongekho emthethweni, zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.